udaba lwe-cancer lunzima kakhulu. Ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura. Ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule. Sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale-cancer beyelatshwe. I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngaphi?
Okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi i-100 US. Imithi yangkhona ye-chemo i-cycle eyodwa ikuma-200 US. Lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8. Kusuka lapho uyenza i-radiation for 6 months. So yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje kathesi ayikho. What more lawa amanye ama post-trauma services akula nto enjalo. Sikhuluma njenje kathesi. Yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mtshina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama-services zonke la abe khona kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile. Kodwa konke khona lokhu akukho. So yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo. Yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ingabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchithini. Ingabanjwa isiku-advance stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.